So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Nimthakazo muhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 31 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
abamabhizinisi bazama ke ukuthi bethole ke indleko kumbe singathi ama exchange gains abo
intengo yempahla isikhwelile okumangalisayo kulandela ukwethulwa komthetho we-statutory instrument 127 ngumongameli Mnangagwa.
Kuyavuka imikhuhlane eminingi njengecholera, imikhuhlane osikhudo engayenza ukuthi abantu bagule imikhuhlane etshiyeneyo.
Idolobho leGwanda lisele lingelamanzi kulandela ukucitshelwa kwezinwa amagesi izesa phezu kwesikwelete. Ele South Africa seliqinise imigoqo yokuvimba iCOVID-19 ngokungena kulevel 2 kuqala namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Akula muntu obulawe iCOVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulaba lichumilanye 11 ababanjwe lomkhuhlane. Asebetholakale bele coronavirus kusukela nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,944. Asebebhubhile sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1,594. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose ezine 3,969. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu edlula amahlanu 5,539. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 670,755. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 341,218. Intengo yempahla isikhwelile okumangalisayo ezitolo kulandela ukwethulwa komthetho we-statutory instrument 127 ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Umthetho lo uphoqa osomabhizimusi ukuthi bamukele idola leZimbabwe njalo bahlele intengo belandela isilinganiso sokuthengiswa kwemali emkambo obekwe libhanga elikhulu lelizwe i-official exchange rate. Abazatholakala bethengisa impahla ngemali yakwamanye amazwe kuphela bazajeziswa ngokubhataliswa inkulungwane zamadola ezingamachumi amahlanu 50,000 Zimbabwean dollars. Lokhu kwethu sezinye izitolo esezitshela uZulu ukuthi sezithengisa ngemali yeZimbabwe kuphela. Kodwa iReserve Bank of Zimbabwe ithi imali yakwamanye amazwe iyavunyelwa. Kepha ithi okungafunakaliyo ikuthi amabhizimusi ale ukwamukela idola leZimbabwe. Lanxa uhulumende esithi ujonge ukuqeda ubuhwaba obenziwa ngosomabhizimusi, umthetho lo ukhanya ulomthelela omubi. Nanku intengo isikhuphukile kanti ubikwa ulakho njalo ukubangela ukusilela kwempahla ezitolo. Siphe nje umzekeliso. Intengo ye 2 liters ye amazowe ebibiza 240 Zimbabwean dollars ikwele yaya ku 450 Zimbabwean dollars. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo othi osomabhizimusi lohulumente zimbila zantabanye ngoba badlisa uzulu imbuya ngoluthi.
Akumangalisi ngokuthi abamabhizimisi bazama ke ukuthi bethole ke indleko kume singathi ama exchange gains abo esikwazi ukuthi kade bevele bethengisa ama services kumbe lama products bethola ke esingathi ngama profit besebenzisa ke i parallel market bethola imali emnengi kumangalisayo nali imali kade beyithola phakathi kwedola ke eluku auction le dola labo ke eluku parallel market idola ku auction kade likuma 82 bona ke sebethengisa ke nge 120-130 so kade bethola ke imali i-instrument le buyileyo ke izama ke ukubathathela ke i-advantage leyi yikho sesibona sebe ezama ukuthi beyiphushele ke kuma-consumers kabaqali ke abamabhizinisi ukuthi nxa behlangana lo dubo kumbe nxa behlangana lama-expenses abangawafuniyo ubona ukuwathwala bawafaka ezandleni zabadli bafaka ezandleni zama-consumers. Uhulumende uyazama ukuthi ancedise uZulu bona ke bazama ukuthi hayi loba uncedisa ke uZulu kodwa thina kasifuni phela ukulahlekelwa ke yilokhu kade sikuthola. Yikho okwenziwa ngabamabhizimisi kade bevele besenza imali eningi okumangalisayo kube kungakuhle ke khonoko kodwa uhulumende kube kungafanelanga ke abesesebenzisa ke i-instrument yonaleyo ezama ukuqondisa ke udubo lolu.
Libona kuphumelela yini okwenziwa ngohulumende lokhu njengoba sezikhwelile kangaka intengo?
Leli lidandili lika Israel othi nxa useluka ngapha liyachombuluka uthi azama ke uhulumende ukulungisa engaboni ke ukuthi uqala enye inkinga emangalisayo sesibonile kathesi siyabangela ke ukukhwela kwentengo nxa engananzelelanga uhulumende sizabona futhi lokuswelakala kwama products ematafulini kusikhathi esibuyayo yikho nje sisithi lidandile lika Dizilayi othuzama uyaleluka ngapha njalo liyachombuluka uhulumende sibone ni uwehluleka nje ukufaka ke esingathi ngama policies kumbe ihlelo ezingenza ke siqede udubo ke olukhona kuqaleni ku tripartite negotiating forum sasivele simtshelile ukuthi aluba uqale wama ukuletha ke indaba ye RTGS.
Umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele we ZCTU. Uzulu weGwanda usele ngelamanzi ezindlini kulandela ukuvalelwa kwenkampani yezinwa amagesi izesa phezu kwesikwelete. Walbert Ncube uyalandisa.
Izinwa yiyo ehlambulula amanzi edolobheni leGwanda ibisithengisela umasipala osukathengisela izakhamizi lawo manzi. Lokhu sekudala ukuthi amanzi kuleli dolobho abe le ntengo ephezulu njalo kube lokudonselana phakathi kwezinwa lomasipala okudala ukuthi kuhlale kungela manzi kuleli dolobho. Ngomgqibelo ekuseni impompi zivuke zomeqha umasipala wabikela izakhamizi ukuthi lokhu kudale ukuvalwa kwamagetsi lapho kulenjini ezipompa amanzi ngoba izino lesikweleti sezesa olwela amalungelo oluntu umnumzana Ntaniso Mpande oyisakhamuzi seGwanda uthi sokule mnyaka ukufaka izinqumo zokuthi izino iphume kudaba lwamanzi lokhangela umasipala kodwa lezi zinqumo kazilandelwa.
Kwenzakalani phakathi kukahulumende ilezinwa le municipality of Gwanda ukuthi kungani i-municipality of Gwanda ingatholi i-water treatment plant ukuze siyenelise ukuthi sibe kwazi ukuthi nxa sesisenkingeni ezinje siqonda kubani njalo sikhuluma lobani ngubani ovele kumele ukuthi esinike amanzi.
Esikhulumeni senhlanganiso yezakhamizi eGwanda umnumzana Morvin Dube uthi sokumele uhulumende athathe udubo lwamanzi eGwanda njengodaba lomqoka ukuze kwenqathele ukumemetheka kwemikhuhlane.
Kuyavuka imikhuhlane eminingi njengekholera imikhuhlane osikhudo engayenza ukuthi abantu bagule imikhuhlane etshiyeneyo.
Isikhulumeli sogatsha lwezinwa unkosikazi Major Mnonga utshele umthakazi we-Studio 7 ukuthi bavalele amagetsi ngenxa yesikweleti se-$14 million uthi kodwa labo bakweletwa imali engange-$140 million umasipala weGwanda.
We have been cut off by ZETDC owing to a debt of $14 million. Gwanda municipality owe us $140 million and they
sivalele amagetsi ngenxa yesikweleti se-$14 million zimbabwe dollars. Umasipala wedolobho leGwanda usigweleta i-$140 million zimbabwe dollars njalo behluleka kusibhadala. Siphakathi kokukhulumisana labamagetsi ukuze babisele amagetsi kodwa sikhuthaza umanisipala weGwanda ukuthi abhadale isikweleti ngoba nxa engabhadali athi sizenelisa ukubhadala isikweleti samagetsi.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziva uthi lanqabe lesikweleti sezinwa iningi lale mali igweletwa zingatho zikahulumende ezingabhadaliyo kumasipala.
Abantu izikwelede zabo zikhona sibili azimangalisi kodwa izikwelede eziningi engezikahulumende.
Izinwa kathe sifuna ukusitshayelela, but when we talk of government departments isibhedlela okokuthi wide consultations are required ukuthi uziyovalela isibhedlela. Zetherapy yiyo ma government departments avele kuyikuthi ale zikwelede ezesabekayo.
Kunyanga edlulileyo umasipala weGwanda uvalele izakhamizi amanzi ukuze zibhadale izikwelede. Okwamanje izakhamizi eGwanda zikha amanzi ezikotsho lasedamu leMtshabezi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi ilizwe lakhe lizaqinisa iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 kusukela namuhla ngoba umkhuhlane lo usumemetheka kakhulu. Amakhefa lendawo zokunathela sokumele kuvalwe ngehola lethumi ebusuku ngo-10 p.m. Ikefu yona isiqala ngo-11 ebusuku iye kuma ngo-4 o'clock ekuseni. Lokhu kutsho ukuthi phakathi kwaleso sikhathi akula muntu omele ahamba-hambe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-African Diaspora Forum uDokotela Vusumuzi Sibanda.
Ukufakwa kwelizwe ku-level 2 ye-lockdown ikakhulukazi ngemva kokuthi sizwile ukumemezela kwamazwe wonke ukuthi isigaba sesithathu kumbe i-wave 3 eye-infection yaqala kungaba linyathelo elinenhlakanipho ngaphakathi ukwenzela ukuthi kube khona ukuvikela ukubhebhetheka kwalomkhuhlane ngoba siyazi ukuthi lo mkhuhlane uhambisana namakhaza. Siyazi njalo ukuthi isikhathi samakhaza lesi kungakho ngendlela esibuka ngayo sibona sengathi akulona inyathelo kangako ikakhulukazi ngoba siye ku-level 2 kasiya ku-level 5.
Kuyini ongathi kubangela ukumemetheka kwalomkhuhlane? Abasazilandeli yini abantu iziqondiso zokwenqabela?
Okubangela ukuthi umkhuhlane ubebhetheke kuyilokho ukuthi kukhona leli zinga lomkhuhlane esike salizwa ukuthi liphuma kwelaseNdiya, okungaba yilona elingabangela lokho. Kodwa siyazi njalo ukuthi isikhathi sebusika lesi lapho amakhaza athanda ukuthi abantu bephathwe ngumkhuhlane wophepha ohambisana kakhulukazi nawo lomkhuhlane wecorona. Kanti njalo siyabona ukuthi kungenzeka futhi ukuthi abantu bese befike kulelo zinga lokuthi behlise ukuqapha ngoba bebona ukuthi abantu sebeyaqala ukugonywa. Ngakho osokubangela ukuthi umkhuhlane uqala ukubhebhetheka njalo abantu bese beyitshela ukuthi hayi cha, kulomkhuhlane kusho ukuthi awubulali nje, ungenye inhlobo nje yophepha njengazo zonke inhlobo zephepha ezophepha ezihlukile ezivame ukuthi maze ngafika abantu bayaswelakala bashone, kodwa kungasho ukuthi into ethile entsha. Izinga lokwethuka ebantwini bese lehlile kakhulu kunasekuqaleni lapho lomkhuhlane uqala.
Ibandla eliphikisayo LDA lithi okudingakalayo ukuthi abantu bahlatshwe, hathi ukuthi ilizwe livalwe. Ungathi luhamba njani uhlelo lokuhlaba abantu?
Uhlelo lokugoma lapha eSouth Africa siyazi ukuthi liqhuba kahle ngoba siyazi ukuthi okwalesikhathi sokudlulile ekugomeni labo abasebenza kwezokuphepha kakhulukazi omongikazi nodokotela nabo bonke abasebenza ezibhedlela, sokusezingeni lokuthi labo abadala abaneminyaka ephezulu kwamachumi ayisithupha nabo babhalise bahambe bayohlatshwa, okusho ukuthi sesikuzinga lesibili. Kanti ke siyazi ukuthi iSouth Africa ngelinye lamazwe elikhankasa kakhulu ukuthi amazwe la aphakeme kumbe amazwe la ahamba phambili kwezomnotho angathengi imithi yonke ayigcine, okuzokwenza ukuthi amazwe aphumezweni likazi laseAfrika namazwe angaphusanga kahle njengaseAsia anganelisi ukuthola le mithi. Siyazi ukuthi iSouth Africa isezingeni lemazwe lawo asebonakala ethengile njalo ethola imigomo ukusuka minilele le mithi yokugoma esuka ezindaweni ezihlukileyo. Kungakho sithi lolu hlelo kasilubona ukuthi eSouth Africa kahle. Kanti ke ukukhuluma kweqembu eliphikisayo siyazi njalo ukuthi abaphikisayo bayathanda ukuhlala njalo ngesinye isikhathi bekhuluma okuhlukileyo ukuthi kubonakale sengathi bona bebengenza kungcono. Kanti ke kodwa kulelo hlelo asikaboni into esolisayo.
UDokotela Vusumuzi Spanda ngoinhlanganiso ye-African Diaspora Forum. Seli kubonile nawo kusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi ezinye izigulane esibhedlela se-UPH koBulawayo sezitshelwa ukuthi kumele sizidingele amaphilisi kulandela ukuntshontshwa kwamaphilisi ohlobo lwe-morphine le-pethidine kulesi sibhedlela ngomvulo. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi isiphathamandla se-MDC Alliance yeMashonaland West uMnumzana Tawanda Vumo usehlalela evalweni ngoba kulabantu abake bazama ukumthumba. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Lalibonakala basakazi bakwa-Studio 7 nabalaleli. Mina ibizo uNdodana Ndlovu, mbiye enkaya egonye lapha. Ngingadla isikhathi ngilapha egonye ngokuhlala kwamanje. Hey basakazi bami, kunezinto esizibonayo ezisuka zizisa ubuhlungu njengenzalo eZimbabwe. Siyazi iningi sibuye eZimbabwe. Kunabantwana ngathi abangu-9 abachisiweyo lapha e-Honeydew. Kwashona fawo kwasini ngathi abayi-5 basesibhedlela ifoyi ishonile bachisiwe babamba inkunzi. Angeke sazi ukuthi ngabakuphi ekhaya, kodwa ke ngenxa yokuthi iningi labantwana nendlela mina ndihlala lapha e-Ebro la ngendlela abantwana abenza ngakhona kakhulu la ama-2019 something laba abancane labanye ama-80s kusiya khona le muva labadala kodwa kakhulu ontanga kakhulu into abazenzayo hayi kunzima kakhulu. So asingeke sazi, kodwa omunye nomunye kakhangela ingane yakhe ayithinte lapha ekhona ngoba abantwana labana bachisiyo. So uthola ukuthi abanye abaziwo ukuthi ngabakabani. So zama ukudlulisa lo mlayezo ku-Studio 7 ukuthi abazali bekhangele iy'ngane zabo ngoba eyi ngabantwana labana, ngoba uma uthi uyabheka ama-picture khona yabona ukuthi ziy'ngane zodwa lezena lapha. So siyacela basakazi bami ukuthi lidlulisele lo mlayezo. Ngiyabonga kakhulu.
Okokuqala ngithanda ukubingelela wena mlaleli, ngibingelele lo msakazi. bakithi lami ngithi ngixwayise kulolu bhubhane ozolukhona lolu. Lo mkhuhlane obizwa COVID-19 kumbe coronavirus. Asizinanzeleleni bakithi, uyabulala umkhuhlane okhona. Ukuziphatha kuqakathekile. Masilandeleni zonke iziqondiso ezibekwe nguhulumende, zonke iziqondiso esizitshelwa ngabe esibhedlela. Yikho lapho esingathola khona ukuphepha masingalalela labo abasibonisa ngalo umkhuhlane. Ngiyazi bakhona abanye njengoba ucabanga kwethu kungafani, bakhona abanye abafowethu labanye udadewethu abathi akulanto enjalo engqondweni zabo nasenhliziyweni zabo, kodwa emhlabeni into ekhona umhlaba wonke jikelele. Asiziphatheni kuhle bakithi. Ubuhlungu ukufa ngento elitshelwa ngayo ukuthi kumele liziphathe njani. Bese ngibingelela uLoveness Dube umama kaZi laye uzibanani. Ngubaba kokhulumayo usazibanani. Ngiyabonga.
Abahle bakaStudio 7 kuvuka njani? Hayi, lati siyaphila. Okhulubayo uDawini from Tholojo. Hayi, sithi sibonge inhlanganiso zonke lezakithi esindebelele kubuthakazi ibhethini kaZulu. Nalaba abanye sizwe ukuthi abazama ukuthi kuhlanganwe kube kuyibali, zama ukuthi izidolothize iyibali sizivulele thina, sizenzele thina ama-investiment ngapha kwelika buthakazi. Kulicebo elihle kakhulu lelabalizabayo mpela, ngoba hayi kuyacaca ukuthi izalo PF noba abantu bathi sikhuluma kubo ngoba isekungathi thiwa thina singaphandle kwelizwe sezoda, kanti hayi cha, sibona nje ukwenza kwayo izalo ukuthi ayiselawo abacebo ukuthi iwuvuse umnotho wasezimbabwe. Abacebo abalawo abantu bezalo ukuthi nje balele embusweni, abacebo ukuthi bevuse umnotho, hayi cha, kabalawo bafuthi uyasikhuluma iqiniso. Ya, ngoba lelani lizwe lelana alidingeki ngisho kube investment from phesheya kuba western countries la abathi izitha zabo. Sinje silapha emzansi siyakhona ukuyifaka imali ekhaya ngobhala ilivusikizwe, kodwa uzayifakaphi imali elizweni elingelabhenki, uyayigcina kuphi imali? Imali esezimba bedlala phakuthi emqaleni. So indaba ikhona apho nje, izabe ihluleka kodwa bakubhekile labo nje, kodwa bayihluleka. Sithi hayi, sibonge konke le nhlangano yezobhethi likaZulu into abayenzayo, hambe befaka abathi ezikhumbuzo. Sithi hayi, baqhubeke inhle kakhulu into abayenzayo, kufuneka vele abadoda leziyibikele kamthwakazi. Yabona
sanibonani, zalibonani, likhuluma noNcube. Ngithanda ukubonga abasakazi beStudio 7, siyalithanda lonke. Labe ngithanda ukuphawula khona kusedabeni engizwe kuthiwa belikhulunywa ngumphathi ntambo wezokubona ngeza kwamanye amazwe, ekhuluma ngokuthi inzalo yaseZimbabwe ayibuye izotshala imali, ayitshale imali elizweni, tshale imali elizweni elilamasela, elizweni labotsotsi. Sisende imali zethu kubotsotsi emaseleni, imali yayise-reserve bank yaqedwa yini, imali esemabhenki yaqedwa yini. Sisende imali zethu sivula amabhizinisi ekhaya, masisiya kuwo amabhizinisi sifike emabhoda afana nabo-Bed Bridge sihlawulise inkalakata zezimali, imali eningi kwedlula lento osukuyiphethe sihlawuliswa yiwamasela. Nabo labo bantu abaqeqesha ukuthi bemela Zimbabwe kwamanye amazwe, baqeqesha ukuthi befike bekhuluma amanga bethi Zimbabwe ilungile inesiphatho ebantwini. Ukuze ama-investors abuye azo-investa imali zawo, azo-investa emaseleni imali zawo. Lingatsheli abantu iqiniso ukuthi iZimbabwe is not good for uku-investa, it's not good for investment. Akumelanga kube lo muntu osendela imali yakhe emaseleni lana until usukele uhulumeni we-ZANU-PF. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-World Health Organization isicele amazwe athuthukileyo ukuthi ayiphathise ngamajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezingamatshumi amabili, 20 million, ukuze kuhlatshwe izizalwane zamazwe ase-Afrika esezithole ijekiseni yakuqala. inani labagijimela ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kwele Australia likhwele okumangalisayo kunsukwana ezedluleyo ngesikhathi ezinye indawo zaleli lizwe sezivaliwe. Singene kudaba lweMelika. Uzulu waleli lizwe uphakathi kwekhefu lokunanza amaqhawe asala empini zeMelika ezitshiyeneyo eleMemorial Day namuhla. Umongameli Joe Biden uza kwethula amazwi akhangelane losuku lolu emathuneni amaqhawe eArlington. Izolo wethu le amazwi afanayo esetilawe lapho atuduze khona izimuli zamaqhawe lawa. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona iMemorial Day iqakathekile eAmerica ngoba it remembers amasotsha onke singaqalisa I think from iCivil War ukuthi abantu abamnyama babe free after a declaration of emancipation and sesibuya kuma world wars lamanye ama wars ayelwiswa ngama American soldiers in World War One le World War Two umhlaba wonke jikelele singathi ifanana le Heroes Day eZimbabwe.
Wena labanye bakho eliza linaza njani leli langa?
Ye mina labanye bami siyabe sikhumbula ilanga leli kunathwa kuwoswa sisidla siphonga ubonga lathi abavela amanye amazweni ukuthi hayi njengoba lathi sesihlala lapha we appreciate i-sacrifice eyayenzwa ngama uto eAmelika for us to be here today.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Kwezemidlalo iqembu lawele Egypt elezamalek linqobe ele US Monastir elakwele Tunisia nge 79-63 kuma finals omdlalo we Basketball Africa League odlalelwe eKigali izolo. Ve kulamaqembu alichumi lambili abengqikilana emidlalweni le eKigali okwamaviki amabili. Ugibbs Dube uxoxele othakazelela umdlalo webasketball uBusani Mbusontini.
Ngokuhamba kwesikhathi uzabona uLebron James oSteph Curry behamba besiyavakatsha e-Africa besiyapromota igame yebasketball. So ngibona ngani i-Africa jikelele ubenefit from having i-league ye-Africa ilama-supporters ama-fan anjengabo LeBron laboSteph Curry ngoba bayakwazi ukuthi kule talent ye-Africa. Okunye okwenzakalayo ukuthi akhona ama-player athe player ku-NBA mhlawumbe abaningi abenzanga kuhle ku-NBA kanti sibayadlala kwi-league yena le-Africa.
Ukuze umuntu angene kuligi naleyo silabo Mozambique lamanye amazwe kwamele ukuthi ilizwe elinjengeleZimbabwe lenzeni?
Ilizwe elinjengeleZimbabwe likhatshana ngoba one kumele liqale khona ukuthi lidevelophe iskill at the local level like kunje kobulawayo angilashuthi kule thinya basketball.
EZimbabwe abantu bathakazelela kakhulu inguqu nxa siqathanisa le basketball. So umuntu ungamkhanga ngani uthi ngena phela la kubasketball uyabona ukuthi kunjani?
Nxa ngumuntu umntwana omncane o-athletic ngizamtshengisa ukuthi i-basketball one ile mali.
UBusani Mbusontini uthakazelela umdlalo we-basketball. Kusenjalo imidlalo yeChibuku Super Cup iqhubeke endaweni ezitshiyeneyo zeZimbabwe ngempela sonto. Ngomgqibelo iDynamos ibhuqe iYata nge-4-0. IBulawayo Chiefs leBulawayo City zibe ngotshikilo bhanqa 2-2. Kwanti iTriangle layo yaba ngotshikilo bhanqa 1-1 le-FC Platinum. Black Rhino 0, Cranbourne Bullets 0. Imidlalo yayizolo ngesonto, Highlanders 0, Chicken Inn 0. Harare City 1, Capes United 1. Texan CS 2, Manica Diamonds 1. Geze Platinum Stars 3, Wawa 0, ZPC Kariba 0, Erentals 0. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Intengo yempahla isikhwele okumangalisayo ezitolo kulandela ukwethulwa komthetho we-Statutory Instrument 127 ngumongameli Mnangagwa. Idolobho leGwanda lisele lingaselamanzi kulandela ukucitshelwa kwezinwa amagetsi izesa phezu kwesikwelete. ELeSouth Africa seliqinise imigoqo yokuvimba iCOVID-19 ukusukela namuhla ngoba umkhuhlane lo usumemetheka ngamandla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.